Idola leZimbabwe kankomo selilahlekelwe isisindo okakhulu okwedlulisileyo okokuthi alisathengi lutho. Singananzelela uhulumende umi ngokukhipha imithetho le esithi ngama-statutory instruments esenqabela osomabhizimisi ukuthi balisebenzise, basebenzise i-US dollar. Kodwa yena sinanzelela njalo ukuthi ulokhu edinga inhlawulo zakhe ngalo i-US dollar. Singakhangela ukuthi ma-departments anjenge-passport ufuna i-US dollar. Sikhangele i-road access fees e-border ufuna i-US dollar. Sikhangele i-import duty yezimota ema-border ufuna i-US dollar. Ile-test sinanzelele ukuthi uhulumende kuma nomination fee charges la ukuncintisa kwezombangazwe ubefuna i-US dollar. Kunzima kakhulu-ke ukuthi osomabhizinisi bona kube yibo kuthiwa basebenzise imali engaselasisindo. Kanti-ke uhulumende khonokho athi abantu bangakusebenzisi, kodwa yena elokhu eqhubekela phambili elisebenzisa. Kuza kuba nzima kakhulu, kumele uhulumende akhokhele ngomzekeliso ukuze osomabhizinisi labo bakulandele khonokho akutshoyo.
Wena njengosomabhizimusi, kuyini okwenza ungalithandi idola leZimbabwe lanxa nje likhanya lingani liyaqinaqina kulezi nsuku?
Ukuqina kwedola leZimbabwe, baba Nkomo, sikuzwa enkulumeni kukhulunywa ngohulumende, kodwa singaya kuground, singaya kuma-markets, singaya ku-business front, kulaba abathengiselanayo. Ukuqina kwalo asikakuboni ngekankomo. Akulalutho sikulo solutshintshile, ngoba phela kulokhu kusilela yona i-foreign currency emabhanga esihlala nje sikuphakamisa kanjalo nje ukuthi alubani i-foreign currency siyayithola ngentengo ephansi kumabhanga, ibe khona ngobuningi bayo emabhanga, ingayithengwa kumkambo omnyama. Bekuza kwenza-ke ukuthi-ke abantu nxa sebethengisa intengo zabo bathengise labo ngentengo ehambelana lokuthi i-foreign currency bayithenge ngaphi.